umnumzana uDube Mkombwe usethengiwe useyizana sakusimangalisa abaningi esimaziyo ukuthi kwakusobala kusukusela kuqala nje noma esesekhansilini esayenza konke ayekwenza ukuthi hhayi lo mnumzana ngumuntu vele kade singahambi laye okwakuqala anzake mina ngitsho njalo mina ngowami umlomo ngaphandle kokuthi ngitsho ukuthi ku-CCC uChabang kaziwa and lelo liqiniso kuliqiniso ngoba uChabang yebo ye wayekhona ekusungulweni ngombangazwe wokubusa kukaZulu i-democratic alternative but wasuka waba lesikhathi lapho asuka khona esehlanhlata iganga esechiya lapho kulabaningi khona esesiya ku-PDP yabotendayibithi bafika ngale behlukana labotendayibithi nabayahamba labomatibenga labomdala uSthepha Nkomo from that time usengezwa kula participation ayenzayo emangalisayo phakathi nawe opposition because wayesecompromised so nxa sisithi kasimazi ku-CCC mbona ngani kuyayo kuliqiniso asomandla namhlanga ukulwa asoze sayekela ku-opposition as long as sinabodube Mkombo okuthi lokho engene phakathi na kwezombangazwe ube lokhu ekhangelele ukuthi ngiyakudlanga ngoba uvele uchiphile akaduli kuyathengeka ubevele ethengeka indlela yonke yona leyo so yikho okusenza ukuthi sibe lokungani silokulwa okuthize ngoba sabe sesibabonile ukuthi lwana hayi vele kasihambi laye ngodinga nje okuye emlonyeni phansi kwamakhala sisilwa lezani izani yakwanisa ukuthi ithenge abanye bethu lula so ngenxa yokuthi bakhona abathengekayo kwesinye isikhathi yasibathi hayi bakithi ngale ngachedela khatshana liyekele silwe impi yethu thina esizinikeleyo ukuthi silwisane nesisiya phambili kodwa ukuthi khona kuzanu yikho okuya okungcono hathi utsho nje ukuthi kungcono ngoba uthengekile bayafika bemnika inhlanyelo lalokho okunye abazamnika khona kodwa thina esilwela amazimbabweni wonke hhayi sisekhona sizakulwa ngoba silokukholwa ukuthi umbuso kazulu wonke jikelele ususeduze.